uhulumende waseZimbabwe uhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kusini bayabopha bayachaya iloba nini kabasakhathali ngamalungelo abantu. Nasikhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngazuwone kanjani kawuchaywa, kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyasukela kudala ngokuhlukumeza abantu, kusukela kuthathwa uzibuse sabona ezibrawuni yomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlivu kusiya kubo Ranoff, kuyaqhubeka-ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship yesada.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi, nxa sukhangela silungena kwezepolitika
lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC inhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazwe yabo Botswana no-Ian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Lesifiso-ke kubana uhulumende wase-South Africa, waseBotswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia, ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende weZANU-PF ngoba usehlukumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya la mabhatani sithi banyathela ikhanda bachaye okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele njengabantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.